Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Ali kukanjani izindaba kolamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 29 Zibandlela 2023 noChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani sebehlakaza imizimba yabo.
Singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi esingathi kuma townships lebantwini nje abalekusasa ebingaguquki ilizwe leli, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebanjwe yikho lokhu impilo yakhe yonke ishibhidlizeke.
Kambe ibandla leZANU-PF lizaze lenelise na ukunqoba esigabeni sebhinga kukhetho oluzayo?
Sebebonile ukuthi hathi i-opposition ayila engakuletha ebhinga. Abantu sebedinyiwe ukubana lokho bevotela i-opposition be-opposa, amanye ama-district bevotela iZANU ephucuka.
Silazo njalo ezinye inhlelo ezilandelayo, lalela thiyani indlebe.
Kufuze besuke before bengakabotshwa, because kuyabofisa ukuba becanda imizi yemisha benika abantwini. Akwezi ndawo sisizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa, and uhulumende kakuvumi lokhu.
Labo ke ngabemapulazini okuthiwa asengeniswe abanye abantu, bona bevele bewaphiwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani sebezihlangaza ngemizimba ngezidakamizwa. Ngeviki edluleyo izakhamizi zelokitshi leNtumbane zibambisane lamapholisa zangena ezitaladeni zitshengisela. Kuthi eHarare kulamantombazana esikolo aqotshiweyo ngemva kokutholakala ukuthi bebethatha izidakamizwa ezilobukhali ezifana labo cocaine. Abangelamali yezidakamizwa babikwa bedanela kutshwala obubukhali obuthengwa ngedola nje kuphela, umuntu waphiwe imbodlela ezimbili. Lobutshwala obuthiwa injengu lubikwa luthengwa kwele Mozambique. Ukuhlaziya udaba lwezidakamizwa sixoxele esikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Thina njengenhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance lamabandla onke nje jikelele, kuyasikhathaza kakhulu ukuba abantwana bethu ikakhulu abatsha sebengenile kulumkhuba owokuthatha lezi zidakamizwa, ikakhulu ke ezehlukeneyo ezizo ezibalimazayo. Abanye sezibalimaza ingqondo, zibabhidlizela ikusasa yabo. Ngakho kuyinto esikhathazayo kakhulu, njalo sikhathazeka ukuthi singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi esingathi kuma townships lebantwini nje abalekusasa ebingaguquki ilizwe leli, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebanjwe yikho lokhu impilo yakhe yonke ishibhidlizeke.
Abazali ikhona yini indima abangayidlala ekulwisaneni lokumemetheka kwezidakamizwa lokhu?
Abazali baqakathekile ngenxa yokuthi laba bantwana nje bavela emzini ethize, bavela kubazali abathize. Ngakho ke abazali baqakathekile ukuze sincedise kuncediswa abantwana labo ukuba lumkhuba baphume phakathi kwawo. Abaningi uyabe usubabambile, sokunzima ukuthi umuntu ayekele nje eyedwa azigwanise. Sokudingakala ukuthi umzali abe yingxenye yokuncedisa umntwana ukuthi akhululeke. Kuyadingakala njalo ukuthi umzali abe nguye ongakwanisa njalo ukuthi engabona umntanakhe ebuya kumbe esephuzile, ebuya ebusuku kumbe sesenza eminye egilikika ezinye izinto ezingajayelekanga kodwa kutshengisela ukuthi engxenye ngumuntu uyabe seqalisa ukuthatha ke lezi zidakamizwa kabe kudingakala ukuthi ahlabe nguye odingayo ukuthi kuncediswane. Thina silabafundisi esasibancedisile ukuba bakwanise ukwenza lokho esithi psychosocial support njalo laleyi icounseling yokuncedisa umuntu ukuthi ekwanise ukucabangula emqondweni wakhe ukuthi kambe angaphuma njani kulinto abe sengene kiyo. Engabe kusemalokithini, ngabe kusemakhaya, silabo labo bafundisi njalo silungisele ukuthi kube le toll free number yokuthi umuntu ke angafona ke kuleyo number thole umfundisi ozakhulumisana laye. Amabandla amaningi njalo ke balezi ndawo zokuthi abatsha bangabuya khona pho baxoxisane labo. Ngakho ke amabandla avulekile amelele abantwana, amelele abatsha, amelele abazali abangathi hayi thina sesingene phakathi kwalolu duko uye kumfundisi wakho uyafika ukuncedisa kumbe kumbe bangangena la ku Facebook yethu ye-Christian Alliance kumbe bengene kuma WhatsApp ethu bethumezeke ukuthi hayi ngidinga ukuncediswa baningi abafundisi abangabancedisa.
Yena uhulumende kukhona yini aphathisa ngakho kumbe angakwenza?
Kuqakathekile ukuthi uhulumende ngathi kuyona ye-council bebe le ndawo zokuba abatsha bekwanise ukuchitha isikhathi bebe lemidlalo abangayenza njalo siyakwazi ukuba lokhu kwenziwa ukuthi akulamsebenzi nxa kungadalwa ke imisebenzi ukuba abantu abatsha bathole imisebenzi bathole izinto zokwenza kuyabakhipha ke ukuba ingqondo yabo ingabi khona ukuthi umuntu abe setshona edinga ke izinto ezingamdaka njalo siyakwazi ukuba nxa umuntu esebenza ingqondo yakhe yabe siyukuthi azithuthukise. Lasezikolo abanye baphume ezikolo ngoba abalamali yokubhadala ngakho uhulumende uhlelo lolatshona ekhuluma ngalo ukuthi imfundo yabe ingasabhadalwa ilokhu uhlelo lokhu lumelele ngoba lunganceda ukuthi abatsha abantwana bebezikolo loba abazali bengalayo imali yokubabhadalela. Kodwa ke lumsebenzi uvele wona ufuna ukuthi ubanjwe ngabantu bonke. Thina vele ngendlela yethu yesintu umntwana ugcinwa isigaba sonke.
Lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda oyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele
inkomo. Lamuhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona ngendaba isiphathelane lokhetho sikhangela isigaba seBhinga. Lesi sigaba isihlala sivotela ibandla eliphikisayo kusukela kudala. Ngomnyaka ka-2018 esigabeni seBhinga North ibandla le-CCC elancintisa lithiwa MDC Alliance lathola amavoti afika inkulungwane ezingu-18,423 kuthi eleZANU PF lathola 7,751. Kuthi eBhinga South ibandla eliphikisayo lathola amavoti ayizigidi ezilitshumi 10,357. Oyemele ibandla leZANU PF wathola amavoti azinkulungwane eziyisithupha 6,511. Izakhamizi zalesi sigaba zethesa ibandla leZANU PF icala lokungazinaki. Zisithi abavela kulesi sigaba abaphiwa izikhundla kuhulumende ezifana labaphathi ntambo njalo isigaba sabo sisemuva kakhulu kunhlelo zempumelelo. Kodwa leli bandla lithi konke lokhu sokwalungisiswa ngoba isigaba lesi sesithuthuka. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla esigabeni lesi umnumzana kuDakwashe Munsaka oke wamela iZANU PF kulesi sigaba ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Salibonani mahlabezile eZimbabwe. Umumo ngapha eBhinga kumbe ngingathi eMathebeleland North uthule okuthula lokhana kokuthi abantu bayenza santando elizweni elikhululekileyo. Akula esesibabona bengani bayadonselana kumbe besathethisana okwakhathesi. Kunjalo nje ibandla esilibona lingani seliqalisa ukukhanya lapha
Martinot iZanu PF inkuluma nje izolo honorable ubaba uRichard Moyo ubesebhinga esenza iInter District namhlanje uselupane uyaboda iprovince yonke esenza ama Inter District yakhe wayenza ngokuthula ama meetings akhe iTCC iMDC lamanye amabandla akaqalisi ukukankasa akaqalisi ukubonakala ngabe besenza ama dodo abo kodwa hathi konke kuthuli omunye engacabanga ukuthi hayi lo mnyaka siwama election kodwa hathi abantu kuthuli okunye singakutsho ukuthi abantu okwamanje babhizi basemasimini bayalima so ukuthi uthole abantu kunzima so hathi abakaqalisa abaningi kodwa kulokuthula okumangalisa elizwe
ungasitshela ukuthi kuyathembisa yini ukuthi umnyaka lo kuzaba lo mehluko
okwamanje ibhinga isitshintshile ngokwayo ngomnyaka election election abantu bayandisa ukuba bekwazi ukuthi iZanu PF iyadliwa ebhinga kodwa nje ngikhuluma kunje abantu sebebonile ukuthi hathi i-opposition ayila engakuletha ebhinga abantu sebediniwe ukubana lokho bevotela i-opposition be-opposer amanye ama-district evotela iZanu ephucuka khathesi sebebonile abantu bebhinga sebe-ready sibili ukuthi bekhulume kuningi babo ukuthi bevotele iZanu PF bevotele ubaba uMnankagwa nama-MP akhe namakansela akhe lokho esikukhulumayo asikho ukuthi kuvela ekhanda lami ngithemba liyakhumbula ukuthi sisanda kusuka kuma-by-election amakansela lapha sesiwine iLubimbi sabhuquza yona i-CCC kwaba lamanye lawa asekhoti lawo sasilethemba elokuwina sibili okutshengisela ukuthi hayi uma harmonized election esiwakhangelele ngo-August hathi iZanu PF isikhangelelwe ukuwina sibili okuzwayo ebhinga akumangalisi ngoba abantu bonke sebebonile abebhinga ukuba nathi i-CCC kumbe i-MTC ayila engakuletha ebhinga ayila ntuthuko elayo yokukhuluma kuphela lokubiza ama-sanctions sebevule kamisha so yebo nje iyawina iZanu PF kamnandi sibili
ibandla leZanu PF lihlala linqotshiwe khona ngapho ebhinga aloke ngomnumzana kudakwashe Msaka isiphathamandla sebandla leZanu PF obexoxa icingweni leStudio 7 ekhona le ebhinga kolunye njalo udaba lwezokhetho ibandla leZanu PF letheswa icala lokubuthelela abantu emaplazini ngokubathembisa umhlabathi ovele usuphiwe abanye njengendlela yokuthenga amavoti kulabantu abaningi asebengene ngenkane emaplazini asendaweni okuthiwa yi-West Acre eseduzane lakoBulawayo abahlala kuleyo ndawo bathi abantu laba bavela endaweni ezikhatshana ezinjengeMaswingo Bindura leMashonaland bathi sebelahlekelwe zinkomo lezinye izifuyo kulandela ukungena kwabantu laba emaplazini la athathelwa umuyi umnumzana John Notes ngomnyaka ka-2000. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda.
Kulokudonselana okwethusayo phakathi kwabahlala kudala nabasanda kufika abathi ngabayindawo ngoba balandela uhlelo lukahulumende lokwabela abensundu umhlabathi. Mnumzana Ronald Mabena ungomunye wabo uthi udabuke kakhulu ngento eyenzakalayo.
Isigaba lesi esikiso lapha Dawudoni bekulixhiba lemambayi. Okuhlupha kakhulu lapha sekufike abantu laba bokuzwa laba abalobuchopho obungafani. Yiba asebesezikhuka nemkhutshana nabemini. Phela kabazili lutho laba.
Amazwi kaMabhena agcizelelwa ngumnumzana Khorwane Nyathi othi abantu bokuza sebesakha emadlelweni.
Le problem esigabeni lapha e-West Acre ngasitshela amahlelo ezinkomo. Ikakhulu laba bokuza bavela eMpumalanga lapho. Babuya behlale sobona indawo yakho yahlala kuphela. Ezikolo ziyakhiwa akula nto ehamba esigabeni la. Into esinanzelela futhi siduzane lokhu zenini lethara lesiporo. Isifo simahlebanga siyatshaya ucingo sofaka abantu babuya balutshontsha.
imigodi yamanzi okunatha milithona kulindawo njalo siyandelwa ngoba obokuza laba bakha kuleyo mgodi. Umnumzana Sidwell Mdluli uthi abantu laba basezela umathanda.
The self contained and the self contained into khona amanzi bakha lapho esikhelo esasagejelwa
ngoba laba bantu
iningi labo Mpumalanga province but intwana yakhona
ole emashonaland
hayi iningi labo ngamhayi Mpumalanga
bangenziwa mbani la
kulesi ngundengula u-Obhedi sasengu-MP wethu sike samtshela ngenhlupho zonyiza kulanto kwayiyenza phela nje kathesi sakulo munye u-MP wakhe wasilethela omunye u-MP esithi sengilethe ijongosi.
Unkosikazi Thoreji Dube uthi bavunyelwa njani ukuhlala laba bantu abaningangaka indawo le ingelamanzi.
Akulamanzi siyakhela izibholane ibeningi zamanzi amadlela enkomo akuseka nje abantu sebafaka indawo enkulu la bafaka abantu abaningi akusela ndawo lelo ongadlela sekuyimizi yonke indawo akusela ndawo lapho ongafaka khona inkomo loba imbuzi lobani yonke indawo sekuyimizi sekufana lasetown be
ngaphandle kokwakha emadlelweni ezifuyo abakuza laba bacathangelwa ukuthi yibo bajonta izifuyo. Umnumzana Bhize Kuncube bamjontela izifuyo zakhe
batshontshe batshontshe amadongi especially amadongi lenkomo bagamula bayathola ngumswane kuze sireporta kodwa akula muntu obotshwa abantu bamabhuthabhutha ukuthi bayathuma abantu bezontshontsha amabhutha ethawuni la.
Umeli walesi sigaba semguza edalela ephalamende njalo engiphatha inhlambo yesabelo semathekeleni North umnumzana Richard Moyo uthi bazabotshwa abathatha umhlaba bengawuphiwanga nguhulumende wakhe.
Abantu kuphela abavunyelwayo ukuhlalisa abantu yiMinistry of Agriculture, Ministry of Lands, yibo kuphela abavunyelwayo ukuhlaliswa abantu, not ama-individuals, not osebhuwe pho kucanda imizi emisha befaka. Bona abantu abahlezi emadleleni enkomo kufuze besuke before bengakabotshwa because kuyabophisa ukuba becanda imizi emisha benika abantu akwezi indawo sizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa and uhulumende kakuvumi lokho.
Abantu laba balile ukhuluma le-Studio 7 njalo bathi abayindawo bayaqhubela phambili besakha imizi yabo akuna muntu ozabasusa. Ngimele Studio 7 e-West Acre emguza igama lami Ezra Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota, asambeni madoda siyovota, sivotele nkulu, asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulamadoda amabili abotshwe esetheswa icala lokudlwengula untombazana oleminyaka elithumi lantathu 13. Amadoda la u-Ovius Moyo lo-Amon Mpofu babikwa benza lesi sihluku ngobusuku lwangolwesihlanu beviki edluleyo. Iphephandaba le-Sunday Mail lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho leHarare usevale izikotsho ezilitshumi lanhlanu 15 ngoba zitholakale zilengcekeza yabantu. Umanisipala uthi lokhu yikho okubanga ukuthi kuqhamuke umkhuhlane we-typhoid osuhlasele abantu abafika phose ikhulu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, ngiyaxolisa ukuba late, ngiyanibongisa ukugubha iminyaka engamashumi amabili, noma ngizwanga kahle kodwa ngizwa kaningi 20 years. Ngizwile nje last week nikhuluma ukuthi i-Studio 7 seyihlanganise iminyaka, ngathi imithele ngamashumi amabili. Siyanibongisa, qhubekani niqhubekeni nisifunde lezi ndaba, nisidobhe lezi ndaba zonke esingazazi ukuthi zifike thina. Siyabonga, ngiyanibongisa kakhulu. Benginganawo amadatha nkosi yami, mangizwa ukuthi niyabhezikeya. Ngiyanibongisa, halala, Studio 7, halala. Ngiyanibongela bontungamili Nkomo, bogeyina wathi kugeyina sayidgeyina sayidi kumete no ubani ngiyalibala abanye ningixolele. Ngiyanibingelela nje ngomusa kaNkulunkulu, qhubekanini nisebenzi, sengathi uJehova angaphinda ninikeze eminye iminyaka futhi engangalesi niyisebenzi. nisebenzile niqhubekele phambili khule phambili nezizukulwane ezizayo zithole iqiniso ngoba niyaniveza iqiniso nokuveza okufihlekile okushiwa iBhayibheli yathi akukho okufihlekile okuyokuhlala kufihlekile njalo okufihlekile okungaphansi kwamanzi kuyovela phezulu okusesakene kuyovela siyabonga bo studio 7 siyabonga kakhulu okhulumayo imizulu kamazi uKhuleni Dube ngilani eMpumalanga ngila seSouth Africa ngiyabonga
salibonani nonke ngabe injani wasakazi bamabahle hayi lati siyaphila lati siyaphila hayi kubantu bonke nje abangakhona ukuyavota lapha bahambe ngabe madola nzima kakhulu yithi lapha indaba khona esigabeni sekhaya abantu beqaphele kakhulu beqaphele kakhulu ngoba leli bandle libuzayo lokwenza ngathi liyabathanda ikanti alithandi umuntu leRoba bonke ngoba ukukhuluma kunje kunamadamu akunazikolo akunamagwaqo so akukuhla kukuhla kukuhle kwenziwa ibandla libuzayo leZanupf abantu bakithi vulana amehlo liyeyela ukurojwa ngamantaro lawo noma ngamagebhesi noma ngamazambiya nje into ezingala ncedo lezi amathisheti nani impilo leyo mpilo enhlayo ukudlalwa yilaba abantu
linjani linjani bantu be-TCC asilungiseni izinto khanesa kuthiwa ithi tisha ithi polisa ithi hlakela kubona ngalolo khanesa abantu babutsho ukuthi waye be-oppose i-government that doesn't work umuntu uya-oppose mhlaba wonke lowo jikelele ama-opposition parties akhona kuyavunyelwa uku-oppose ukuthi lo wrong lo right ikuthiwa kunama-elections ama-elections la akhona so that xa i-government ekhona singayifuni savotela enye thinaleasayifuni yahluleka kudala umgabo wayengcono wangcono kakhulu umgabi kunalo khona kadesu khanesi abantu babutsho ukuthi wayeu-oppose u-oppose ukuthi i-government wayifuni kuyavunyelwa lokhu kukhona emthetheni kuyavunyelwa umthetho ukhona singayekeli asivoteli kuhle la singayethisiwe lusizi kuphela ngabanye bethu laba abasemajeli kuyimi ngokufuna kwami ngiyedwa yabakhipha bonke lapho isisebenzisa umthetho ona muntu oyaliswayo ukuthi wena votele iphathi oyifunayo ngoba kubona ngapha khonokho asijayela sithele kumdala lokhu sijayela kuphi
studio 7 studio 7 salibanani linjani nga no thina siyaphila nga hawu sekungamhlophe sithi amhlophe athe qha amhlophe athe nke ngokufikisa amashumi amabili nibamba umsebenzi omuhle niwubambe kahle ngobucwepheshe nangobuciko indaba ezinohlonzi indaba eziqotho hawu ningamaqhawe ngoba ilizwe lizokhululeka ngeqiniso kuphela ilizwe lizokhululeka ngoba liyasho neBhayibheli ukuthi the truth will set you free hayi siyabonga kakhulu sithi qhubekani linjalo liphikelela njalo lisemaqiniswe kodwa ningavumi phela ligwinywa ngizwile uParatsa ethi khona istudio 7 ayikho emthethweni kodwa nawe uyathanda nje ukukhuluma kustudio 7 ngoba uyakwazi ukuthi khona uzozwakala no hayi kungasenani siyabonga sithi amhlophe studio 7 qhubekani njalo
amatshono studio 7 amatshono studio 7 kuhlelo lwe-Saturday okhuluma kungiphilani ngwakwandiweni ejibajiba elupane
ngithi mina kuhlelo lwe-Saturday olwabatsha olugoqela nje konke lwe-Saturday lo ngithi mina igama esingalibiza ngalo singathi selimathunzi kumbe sithi indosakusa kumba sithi umhlahlandlela iye amagama endla ayi-3 la so ma ngwenyile iredio yami naukhuluma ngisegoli so iredio yami ma ngiwinile hayi izohamba elupane ejibajiba kondiweni laphana lizoyishiya khona zoyithola khona bazabe belalela studio 7 ambonge
sanibonani bantu bakithi linjani nezindawo
asiyezwa zakhamizi impela hayi sesikhale kakhulu bantu bakithi ngalo busela kukamnangagwa lo kodwa ma singaqinisela ngale ndlela esesibambane ngayo hayi loba kuthiwa amasela ayatshontsha sizanqoba kuphela manje sizosifukula loni litshe by litshe sibone ukuthi vele kathi laba abantu abatshontshayo ngobani hayi ngeke sikhale ngobusela ngale ndlela sikhathele mnangagwa cela ufide abantu bakho la ngoba kuqala kutshontsha wena uzibize ngopresident ongcolileyo wena mnangagwa ngotshontshayo wena asikufihleli kukhuluma mpilo amazwi egcwele umlomo ukuthi mnangagwa ngotshontshayo the most bonke laba abantu abatshontsha ugawule laba esitshontsheni inkomo zethu babona kumnangagwa ngoba ngeke uthi khona ilizwe liright wena ukwazi ukuthi khona awusebenzi uyahlupheka kawula mali kodwa uzovuka ukuthi umnangagwa uright uright umnangagwa uyenzani uyenzeni umnangagwa nantiya ilizwe liyabola nantiya liyaphela ilizwe lakithi kodwa uvuke kuseni timnanga kurayi uqeda lapho ujike uzojotsa inkomo zethu sibuhlungu kakhulu ngesifiso zethu madoda kodwa abanye vele sizobachinisa wathinteka nje nduna sebhuku bonke nyana wototosinyana bonke laba hlele ekhaya bezenza abo lesikhuhla isikhundlanyana lezi abasithiwa izanuphiwe besenzela ukuthi betshontshe sizolifikela lokho sisitayela ikwazi ukuthi sizolifikela manje sidifenda amandla ethu okokuqala silokudifenda amandla ethu sidifenda sisebenza nzima kakhulu
yebo badala linjani lonke labalaleli lani basakazi mina lapha ngithi ngigqugquzela ukuthi angisiyomkhulu kodwa ngile mbono onyane nyani ngoba abadala bangaqalisa ukudonselana sokudonsela ukuthi kubuyele yona le iphathe busayibuse bengadonselana njengendlela sokudonselana bona kabahlani siphathi beyi-1 nxa befuna ukuwisa izanupf behlani siphathi beyi-1 nxa kwi-CCC yona le xa kwi-MDC ngithokaze naleyo njengoba bezwakala sebesilwa phela sebesilwa bona bodwa lapha kungakavotwa hhayi angeke kube lento ehlanganayo badala mina ngigqugquzela ukuthi ake ndihlangane siphathe i-1 eyeza qondwa ngoba thina kasisakwazi so bengicela kukhona okho ngiyabonga Studio 7 mina ngilapha endaweni yaseBotswana kodwa ngiphume enkaya emagusini amnyama
siyabonga lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umnotho welizwe leMelika ubikwa ukhwele ngesilinganiso esingokubili ekhulwini 2.9%. Umnotho lo ubikwa udale imisebenzi edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 220,000 ngenyanga edluleyo. Kambe umongameli Joe Biden wenza kahle umsebenzi na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Hi, economy uBiden has handled it very well. If you recall, in the last few months we had a my inflationary fears, babesithi inflation is running rampant. Kodwa all market indicators showed a strong, robust economy. Job growth, unemployment was low. So uma sikhangela kathesi, they passed the billion build back better. Ayinto babesithi inkulu kakhulu kodwa sebayi revise down. Besithi bayi revise down is 2.2 trillion. Yabanye bathi 1.7, kota almost 2 trillion or 2 trillion kona. That's for all the infrastructure, madamu, imsebenzi. That means ukuthi izinto abantu can look forward to businessmen la nyama contract ukuthi the outlook is promising. So no, I'd say one of them handled it very well.
Yena umongameli Joe Biden ubona ungani ngumuntu oyenelisayo na ukuthi avuselele umnotho welizwe leMelika.
Unfortunately, ubhubhane lwe-COVID kanti lwaqeda abantu abaningi. Kodwa abantu bonabo ababhubhayo bachiya bevule bakhandla i-space for abanye ukuthi bengene. Not only that, which is very unfortunate ngokufa kwabantu kodwa antisindebeleni kuthiwa ukufa kwendoda kuvuka kwenye. Ama-logistics, imisebenzi, lama-business avuka kakhulu. Thina lapha e-America, fortunately, uhulumende cushioned ama-business. So, malutshwana ama-business sibili angathi COVID yasibulala. And ilona la usazi ungazuthi COVID yambulala, uhulumende wayesimali akubhalele i-check. So, ama-excuse awe-COVID ingathi mina i-COVID into eyavula ama-opportunities lama-business amaningi. Kunje nje economy nxa sikhangela namuhla impilo e-Ukraine aba lokho bethumela ama-billion lama-billion lembobho wonke le lama arms industry they are really enjoying konke lokhu bathesta imitshina yabo and ama-industry ngaphaya ama-production lines are going at full tilt ngoba kuyawodwa. So economy ayi so far kanye nani usaqinile.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi sizalana seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika esigabeni seOhio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. lan isikhathi njengoba ngijilo isesesithile kodwa indaba bezimika nje ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani. Kambe ibandla lezanu PF lizazele nelise na ukunqoba isigabeni sebhinga kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama lamhlanje.